okakathi leyo kathesi yebo bayayedwa banikwa ukudla impahla lakho konke kodwa udibo olukhulu olokuthi abantu basele bethukile bathithibele bafuna uncedo ukuthi bese kungenwa kuhlalwe phansi labo bakhulunywe lapho engathi mina i-counseling yesifunakalayo ngoba nxa bengakhulunywanga labo baphongokunika uncedo kuphela bayahlala inhliziyo zabo vele bebambele uvalo esandleni ngoba ifiye wesaba kuyabe kuphakathi kwabo so mina ukhishwa kwesaba lokwa bakhulunywe labo kuhle kuhle bangenzi okwethuselwa kodwa bancengwe ukuthi bavule izinhliziyo zabo
pho okumele akwenze khonokho baba Mdenda ngubani
kumele sikwenze sonke eZimbabwe ikakhulu mina engibonayo ikakhulu thina abamabandla abafundisi abashumayeli abakhokheli kodwa hathi umuntu wonke those labo abalolwazi nge-counseling ngoba ungakhangela lapha abantu laba ye bafuna i-professional counselors kodwa at the same time into abayifuna kakhulu yikubuhlishwa kwemoya yabo so they need that spiritual counseling as well
singathi-ke nxa sesikhangele abafundisi abaningi bangakwenza lokhu lina liyacabanga ukuthi liye khona ngale yini ethimanimani liyenceda yini baba Mdeda
siyalungisa ukubana sibili abantu baye khona ngale kodwa udubo oselikhona abaye sebethathela indaba le kwindaba zepolitics ukuthi abantu bazihambele bekhululekile sokunzima ngoba wonke umuntu ufuna ukuthi azakale ukuthi bekhona kulokhu kodwa thina njengabafundisi qinise elipheleleyo siyalungisa ukubana sihambe siyekuba labantu laba amaxuku anjengezimbabwe council of churches council o-evangelical fellowship zimbabwe amaxuku la labo yudasiza ama-church bodies lawa kumele sibili bahlale phansi kodwa engikuzileyo ukuthi hhayi bayaqoqana sibili ukubana ngethemba kuza kuba lo mhlangano ngingaphambanisi kusasa ngomvulo ukubona ukuthi kungahlelwa njani njalo kungahanjwa njani ukuthi kuyefikwa khona ngale kukhiphe ezombangazwe phakathi ibe indaba yokuyohlangana nabantu abaphakathi kodubo abantu abaphakathi kokwesaba abantu abaphakathi sebesusiwe esimeni sabo abeyiso khona kumele bayibiselwa esimeni leso ilizwi likaNkulunkulu yilo eliphezulu ngakho konke eliqakathekileyo kwakathesi ukudla bayaphiwa impahla bayaphiwa imigqwaqo yayenziwa izindlu bayakhelwa kodwa kuyafunakala ukuthi ilizwi lenkosi lifike khonaphana lithobe izinhliziyo lezana.